ngesikhathi kuthe sokungena u-vice president umpoko wakhanya kusibukane kulokuxokozela ungathi kulokungunguna ungathi kuba lomsindo. Kutshengisa ukuthi kulabantu abakhanya bengathokozi ngokubuya kwakhe. Kuthe-ke sokufanele akuqalisa ukuthi a-adresse ngoba ngiyobe sefanele akhulume. Waba sibi laba abatshengisele egcekeni ukuthi athi kuphela ukuba ngumsindo kodwa-ke abanye bahle bakhalala basukuma baphuma. Khanya bezimisele ukuthi abafise ukuthi yena aba-adresse. So yikho kwenzakeleyo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisani lokho?
Lokho kusegcekeni kuyatshengisa ukuthi i-ZANU-PF isidabuke phakathi ngoba kutho ukuthi akade bephuma ngoba umpoko angithi yena kuthiwa ungapha lolu hlangothi olwe-G40. So kutho ukuthi laba abanye abangapha kula coast yibo laba kade sebesenza lokho. So kodwa lokho kusegcekeni ukuthi khathesi into esesiyinanzelela eZimbabwe ukuthi i-ZANU-PF isidabuke phakathi. And okuhluphayo ukuthi abaphakathi kwe-ZANU-PF kukanje. Abantu bekhaya ukuthi i-ZANU-PF ngaye iyazama imizamo yokuthi ilungise izinto ukuthi ivuselele ezomnotho yelizwe abantu bazame ukuphila kuhle. Kodwa kwathi ezingendlela abalwa ngayo sokusesabeka. Kodwa-ke futhi kubuye kube yindlela enhle futhi ngakuthi laba baphikisayo ama-opposing parties ngaye ngakunanzela kwangosokulalowo mumo bona baqhube besebenzeka ndawonye babambane. Bangabi lobugovu. Sibona ungathi ikhathesi sokusulula ukuthi sibilisi ngale ngakhanya ngathi umlimi uyongenelayo ukuthi i-ZANU-PF sibilisi kube lula ukuthi nxa kuthiwa kuya 2018 ifuqele eceleni nje ama-osozi bazabambane. Ukuwina sokulula ngoba sebakhona be-ZANU-PF khathesi abangasoze bamvotele umgabe sokusegcekeni kulokho. So-ke ama-opposing parties must take advantage yakhona okwenzakalayo.